Omunye walaba babalisi umnumzana Thembelani Dube uthi bona bakhangelele isilinganiso esithe xaxa hathi okulichumi lanhlanu ekhulwini kuphela.
Mhla ka 14 May 2018 uhulumende ubuye lesilinganiso esingange 15% eyiyo imali afuna ukuyengezela izisebenzi zikahulumende. Thina njengenhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union, iZineu, sikukhuthaza kakhulu ukuthi uhulumende ananzelele ukuthi vele izisebenzi kathe sizihola imali encane. I-15% kayiso zibe yilutho xa siqhathanisa lokhu okuholwa ngababalisi ikakhulu. Sikhanya ukuthi uhulumende nxa esebuya-ke mhla ka 16 May 2018 sokuzoxoxiswana futhi kulezi ngxoxo ze-National Joint Negotiations Council abuye lesilinganiso esithe xaxa esizakwenza ukuthi ababalisi iholo labo libe lifike ku-poverty bottom line, belibe ngaphezu kwe-poverty bottom line.
UDube uthi bakhangelele ukukhwezelwa iholo lifike kusilinganiso esenelisa ukuphilisa imuli ese-poverty bottom line.
Lifike ku-poverty bottom line, belibe ngaphezu kwe-poverty bottom line, ngoba kade siholo lababalisi lincane, njalo uhulumende sinanzela ukuthi 15% leya buya lawa kathesi kayisozi yenelisa ukuthi ababalisi bafike ku-poverty bottom line. So sikhuthaza kakhulu ukuthi uhulumende akunanzele ukuthi hola ababalisi lincane, njalo sikhanga ukuthi alingezelele ngemali ezafika ku-poverty bottom line kusiya phezulu.
Umbalisi osebenzela eNkayi unkosikazi noMathemba Nyoni uthi kasijabulisi isilinganiso esikhulunywa nguhulumende ngoba iholo labo livele lilincane elibenza behluleke ukuphila lokusebenza kahle.
Imali esingezeleleyo incane kakhulu nxa sesikhangela ukuthi abanye bangezelelwe nganani. Lathi besingathaba nxa kuyukuthi imali le abasifakela yona iningi ukuthi lathi siyakwanisa ukuzincedisa kukho konke esabe sifuna ukukwenza, ngoba kathesi izinto zonke ezitholakalayo imali. Ukuthi singezelelwe nge-15% yethu abanye bengezelelwa ngama-percentage amaningi kakhulu, asiboni kulo ufanani ukuthi sonke sikwanise ukuqhuba umsebenzi, ngoba sonke siyafisa ukuthi imali siyingezelelele ibe ningi. Iminyaka isiminingi sithola imali encane kakhulu.
Inhlanganiso zababalisi zithi lokhe besakhulumisana lohulumende ngoba inani abakhuluma ngalo abavumelani lalo. Iningi lezisebenzi zikahulumende zihola phose amakhulu amabili lengxenye amadola, imali engeneli ukuba umuntu osebenzayo aphile ngenxa yesimo somnotho welizwe omimanzonzo. Abamela ababalisi kunkulumo zeholo bathi uhulumende kumele abahloniphe, njalo banakho ukukhalala umsebenzi uma kungaba lokungavumelani kokukhwezwa kweholo uhambelane le-poverty bottom line. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.